Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 16 kuNhlangula 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sesizawuqhaya inkulumane esiyi-hotspot ye-COVID-19 asaphathekanga sasalisekanga.
Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu olu uphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMzuri.
Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Elias Mutsuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kamutsuri namuhla lapho okubotshwe abanye. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-Day of the African Child namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isithupha 1637. Asebefunyene belomkhuhlane lo kusukela nyakenye sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,318. Ukuqansa kwenani lababanja lomkhuhlane kuza ngesikhathi uhulumende eseqinise iziqondiso zokuwenqabela. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKwekwe, iKaripa kanye leKaroyi. Ezinye zivalisa iMangura, iChiretsi, iMount Darwin kanye lamalokishi akobulawayo afana leNkulumane, iMakhandeni kanye leminye imizi engenyakatho yaleli dolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abangu 1162 ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane okukhweze inani lasebeyihlatshiwe laya ku 694,730. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bangu 4,113. Asebehlatshwe esibili le bonke sebengu 418,748. Kobulawayo abahlali bamalokitshi atshisayo ngalomkhuhlane kulezinsuku agoqela inkulumane le emakhandeni bathi bakhathazekile. Kubika intathelisindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Abezempilakahle bathi abantu abaphethwe yi-COVID-19 kobulawayo kwamanje bafika phose amakhulu amabili 183, njalo bagoqela abangamathumi amabili lambili 22 ababanjwe lumkhuhlane izolo. Bantu ababili ababhubhileyo, oyedwa ngokobulawayo enkulumane emakhandleni lakweminye imizi efana le-North End lapho sokubhahe khona lumkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesiNgisi. Izakhamizi zithi zikhathazekile kakhulu. Umnumzana Dumile Ncube uhlala elokithini le
Nkulumane. Sesizawuqhaya inkulumane esiyi-hotspot ye-COVID-19 asaphathekanga sasalisekanga. Kumazubukho esiwagadayo isiminyeminye isitendini kugcwele abanye abanamamaski akuspreywa emabhasini.
Amazwi kaNcube agcizelelwa ngumnumzana Edward Leya naye ohlala enkulumane.
Kuyasethusa kakhulu, mina ngisengahlatshwa but kuyasinika ama-restrictions ukuthi amashophu avalwe masinya. Hayi lokho kuyasethusa kakhulu.
Umsakazo we Studio 7 usuke enkulumana waye emakhandeni lapho ixoxe khona lentombazane esakhulayo uAyanda Sibanda. Yena othi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo kulindawo.
Kungoba emakhandeni itholakala ilama rank terminus awezindawo ezijiyeneyo zamakhaya okugadelwa khona, njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki amamaski.
Kodwa abanye bathi abavumelani labezempilakahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlasele kakhulu iCOVID-19. Omunye wabo unkosazana Saziso Nkomo.
Abantu abathi emakhandeni yi-hotspot ye-corona bacamba amanga, bangafuna ukuthi basivalele ukuthi sisebenze, thina sifuna ukusebenza.
Enothini khona sixoxelo Similo Ndlovu.
So zithi abantu abahambe bayohlatshwa silebu lamamaski, abantu behlale belamamaski.
Mabutho Njweni ule bhizinisi lakhe elincane lokulungisa amafoni layo ukhala ezimathonsi esithi ukusabalana kwalo mkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibhizinisi lakhe.
Sesizafosa ukuthi sivale and le nto leyo ungathi izasikhosta kakhulu.
Uzodolobho kobulawayo umeya uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlatshwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kumane kliniki khonaphana emavaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele-ke izinqumo zenezo ezibekiwe nguhulumende, sihlale le nto yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Kodwa kuhluphayo amaklinika lezibhedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesithathu lokuvalwa kwalo, i-lockdown level 3, yona eqale namuhla. Uthi uthethele linyathelo ngoba umkhuhlane lo ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Kumbikwa ethule izolo ebusuku uRamaphosa uthe inani labahlaselwa yicoronavirus ngosuku selisuke kwabedlula izinkulungwane ezintathu 3700 laya phezu kwezinkulungwane ezisikhombisa 7500. Inani labalaliswa esibhedlela ngalo mkhuhlane selikhwele ngokuphindwe kabili 56%, kanti ababhubhayo ngosuku labo sebedlalela kokuphindwe kabili 48%. Umongameli Ramaphosa uthi phakathi kwezabelo zakwele South Africa ezisitshiyagalolunye, ezine zazo sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-COVID-19, i-third wave ngesiNgisi.
We need to enforce compliance more rigorously.
Kuzafuze sibathathele amanyathelo abephula imithetho ye-COVID.
We do not adhere to the regulations that save our lives.
Phansi kwe-lockdown level 3, abantu abasavunyelwa ukuphuma ezindlini kusukela ngo-10 o'clock ntambama kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala sezivalwa ngo-9 o'clock ntambama. Imbuthano ephakathi kwesakhiwo ayisavunyelwa ukwedlula abantu abangamashumi amahlanu 50, kanti ababuthene phandle kuzafuze bengedluli ikhulu 100. Utshwala bona sebuthengiswa kuphela kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ngo-6 ntambama, kusukela ngoMvulo kusiya ngolesine kuphela. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi ukuqiniswa kwemithetho le yokuphila lokusebenza kuzadala uhlupho kodwa hatshi kangako.
Le mithetho efakiweyo iyajabulisa ngokuthi ayivalelanga abantu ukuthi beye emsebenzini.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkululeko Mathe.
Akekho sala ezizwa ngantwa yena uncindezelekile ngoba uZulu uyakwazi ukuthi aye emsebenzini kwesikhatshana abuye ehlale ekhaya.
Kodwa kumxhaso omkhulu abaculi uMnumzana Qasisele Gwaza uthi imithetho efakiweyo izabasebenzisa nzima.
Sizoba affected nathi ngoba phela uhulumeni esethi ufuna abantu abangu-50.
Kwele South Africa kathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane 480,000 asebehlatshwe ijekiseni ye-Johnson and Johnson ehlatshwa kanye, kanti ke sebeyisigidi lengxenye 1.5 abahlatshwe eyakuqala e-Pfizer, yona edinga amajekiseni amabili. Asebehlaselwe i-coronavirus sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu esikhombisa over 1.7 million, kuthi asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 58,000. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Amalunga emuli yosakhulayo obikwa wabhubha ngemva kokutshaywa ngumsekeli kamkhokheli webandla leMDC umnumzana Elasi Mutsuri labanye ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri ezakha namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amalunga omdeni lo abotshiwe phezu kwesehlakalo lesi ngemva kokutshengisela emzini kamzuri ekhala ngokuthi amapholisa akhanya engafuni ukumbopha. Umufi ngomnumzana Ronald Mokumbira yena obikwa watshayelwa endaweni kamzuri yokunathela eHarare etshaywa nguye umzuri labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lo mzuri ngalolu daba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo lolu daba. Kodwa uthe imininingwana eminengi singayithola emapholiseni asezakha. Sixoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba umzuri ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapholisa engaketheswa icala ubaba umzuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukupha banisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo singayenza kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba umzuri ngengxoxo singayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yona leyo ebhujelweyo siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa esingakutsho nje ukuthi silusizi kodwa ukuthi isisusa sakhona kuyini ngumbani okumele adliwe icala lokho sikujela emapholiseni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC. Abahlali bevungu eMidlands bathi abantu abahlomileyo sebehlasele indawo ezivalisa imakepesi inhlezi lemaplazini kulindawo asebebulele izakhamizi labo somabhizimusi abambalwa njalo bahlukuluza abanye. Abantu laba babikwa behlome ngemibhobho, ingqamo kanye lenkemba njalo lanxa abanye sebabotshwa kulabanye abangakabanjwa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli wevungu edalela eParliamente umnumzana Omega Spanda.
Indawo levungu ibindawo ethuleyo kakhulu kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana angazi ukuthi sowusuke wathini esigabeni kulabafana abagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyakungakunanzelela ukuthi kuyini kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza nabeshiya bemdukuthi ababanjanga laba bantu bamjula ugogo wafa. Khathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zasemhlezi abamfake mhlawumbe ezingu-8 ngumuntu obeyi-businessman ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombe lakhonke bamfikele emzini wakhe esanda ukuvela kubhizinisi uyazi into zegolide uyagaya emzini wawo kegaya emzini wakhe fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfake mhlawumbe ezingu-8 mhlawumbe phezu komuntu egumene ukuthiwa kwadushule mhlawumbe ezingu-28 laba bantu ababanjwangana abanjwayo ababulala umuntu ekemakepesi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga ungathi uyakunanzela amabhizinisi maningi asehlasele ehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa kulondodwa siyaye kuma sefa le maplazi lotho wawula abantu kulondodwa uthi ngama trusts la bavizelwa abantu esitolo so ngithi mina ama yuyi bakithi besingabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu besicela abantu bakithi ukuthi hayi lapha abakona khona abantu abahamba hamba bangasuka bakithi esingabaziyo ngevillage ngevillage kaba report kubo sabhuku ba report ku leadership ba report emapolice ntu lapha kule moto esingasiyo labantu esingabazisisiyo ngoba lokho sokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela enye imuti isale sikhala kungasele lokho ukuthi i-breadwinner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba ayedinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela yabobhizinisi ena abalimalayo abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguba khona nje ebantwini bonke izikhali ezempobholi kumele izikhali lezi ezabhanga amapholisa amamathethi ingqamu nani lani okungabulala abantu so mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu ungakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki
kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongilo uzimele yini
hayi lapha ngakunanzelela evungu sibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu siyazama ukuthi kubosabhukula kubo-headman labo lazo inkosi yochief sincedisane nini
Umnumzana Omega Spanda umela ivungu edalele parlamente. Intathelizindaba ebhalela iphephandaba laseMelika eleNew York Times umnumzana Jeffrey Moyo uze wakhululwa namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yebail engena ku 5,000 Zimbabwean dollars lidale leHigh Court ngomvulo. Umoyo obemele akhululwe izolo kodwa amagqwetha akhe athi abe-central prisons kobulawayo balile ukumkhulula besithi amaphepha akhe ebengamanga kuhle. Umoyo ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokwephula umthetho we-immigration ngokudingela intathelizindaba zephephandaba leli ezimbili amaphepha okungena elizweni ngendlela ezingaqondanga. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bakhuthaze uhulumente ukuthi agcwalise izimiso ezikusisekelo sombuso welizwe eziza kwenza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abo. Batsho lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwabatsha ezwekazi le-Afrika olwe-International Day of the African Child. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kahulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini leSoweto besola uculo wabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-Afrikaans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yiSoweto Uprising. Abasakhulayo beZimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kuculo lu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi, ukudula kwemfundo nokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Bakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezo nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Osalo Siziba uthi indlela abatsha bakwele South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi okutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Thina ufundayo ngokuthakazelela uJune 16 ukuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazwi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele kulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi thina njengabasakhula eZimbabwe kumele sibele sime sifele ezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya hatshi kumele sibele ezibindi.
Kodwa osakhulayo weZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi leli lilanga elikhulu lilanga
ilanga eliqhakathekileyo ngasikhangela intsha yezwekazi leAfrika. Lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi hayi sokwanele, sokwanele ukuthi sesilokhu esincindezelwa ngamabhunu. So le lilanga esingasoze silikhohle, lilanga eliqhakatheke kakhulu.
Osakhulayo uphila ngokuthengisa uthando gwinji uthi yena okumsiza usizi kuba isikhathi seCOVID-19 sesenze impilo yabatsha yaba nzima kakhulu.
Qhakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sine progress enganani njalo enjani.
Abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ePhalamende kwele Botswana athi akhathazekile kakhulu ngokwanda kwabokuza abavalelwe entolongweni kulelo lizwe. AbeZimbabwe kuyibo abalenani eliphezulu. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ilunga lekomiti yedale yePhalamende ePublic Accounts Committee umzana Phono Mathuti ukhokhele ingxoxo phezu kokukhathazeka kwabo ngodaba lolu. Lona athi kumele lulungisiswe. Ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti le isamukela umbiko ngesimo samajele kwele Botswana, Mathuti uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezedlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe. Ngomnyaka ka-2019 bukula bezimbabwe bedlula amakhulu amahlanu i-502 bakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala etshiyeneyo eBotswana. Inani lamabhandintu wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882. Ukuze kuphungulwe inani leli, uMahlodi wethu kufanele kube le mzamo yokubuyisela emuva abokuza uze bayebhika besemazweni abo.
Balena ipepuisano le bankani balona bilateral level
abokuza baningi kakhulu. Bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu. Uma kusenzeka amazwe abo abathathi laba bawonayo bayekibo
batsama bayekokabona businyi botaya kotasi.
Usikomishi wemajele unkosikazi Dana Marathe uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kule mthetho eyabotshelwana phakathi kwele Botswana lamanye amazwe akumanyano esatik phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa basemajele eBotswana. EliZimbabwe langelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa uze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esesizindlobe lamanye amazwe ikakhulu aseSwada phezu kokubuyisela abokuza abasemajele. Kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na.
To harmonize the laws that we are using yesterday.
Liya lisanda inani lezalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotsha zakwamanye amazwe lezi bonela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries kuqondile kodwa angiboni ungaqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela uma issues e-congestion.
Abantu abangalamaphepha ababekwa beyibo abahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo usikomishi wemajele uMarathe uvise izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana nezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. Le Botswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakenye kuyindlela yokuqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiwumqondisi Dube indaba se-Studio 7 ngisakhona kwele Botswana.
Kwezemidlalo, amalunga enhlanganiso yentathela izindaba zemidlalo eSport Journalist Association emhlubulweni wangezansi kwelizwe iSouthern Region aphezu kwemizamo yokuphathisa umqeqeshi womdlali wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu yena ophethwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma ngesikhathi bevakatshele uStriker lapho ahlala khona elokitshini leMakhokhoba. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSports ya Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu kweminyaka eminingi.
Kule operation amele ayenziwe kufakwe ikatheta emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwanamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-130 US dollars. $ ebese sidobadobile lapha nalaphaya kodwa umkhankaso ulokho ukhona sisiya phambili sicela abantu bakithi siphathisenini ucoach abe lempilo engconywana abuye neringini
ustrike obanjwe umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer nyakenye njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadollars emelika ukuze ayehlinzwa kodwa leyo mali akasayitholanga wagcina esengolele phansi loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyela eqeqetsha abadlali bomdlalo wengcindi
ngineqiniso lokuthi singawina le into esesigabele ngiyabuyela mina ekhonenda wafana hathi sibe seZimbabwe kuphela sizachaphela ngaphandle ikakhulu mina bo yatheli izindaba omunye wenu abanye benu sizachaphela sonke bengiphelekezela ngiyabonga
abanye abadlali abaloduma abaqeqetshwe nguPhilip Stryker Ndlovu ngababali Southampton Ngadube yena oke waba ingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Association Pan Africa Heavyweight uMordecai Donga oyintshantshi kusigaba seLightweight la kusigaba seMiddleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe kanye noElvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba ingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Federation kuzwekazi laseAfrika ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji
lamhlanje sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kanye lokuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin baphakathi komhlangano omkhulu okhangelelwe ngomhlaba wonke jikelele abawuqale namuhla eGeneva kweleSwitzerland. Ababili laba bayahlangana nje kulokufuthelana phakathi weMelika leRussia okungamazwe ayizitha. Intatheli zindaba ye-VOA News uphathi Witakuswara uthi umhlangano lo usaqhubeka. Siyalandelayo aveza imbono kahulumente weMelika.
Melika selifakile izijezo zenoto ababili abasakhulayo abasekela amalwecatsha ayihutis kwele Yemen. Elemelika lithi abantu laba bathuthuzela impi kwele Yemen lapho kubulawa khona abantu abanengi. Lithi ababili laba bayingxenye yabenza abantu kwele Yemen babhekane nenhlupho eziningi. Impi yomvukela yaqala ngomnyaka ka-2014 edolobheni leSanaa okwasuswa uhulumende kaZulu waxotshwa umongameli kuwabalika wayacatsha phandle kwelizwe. Amalucatsha e-Houthis asekelwa lilizwe le-Iran. Impi yomvukela le isidale ukuhlupheka okumangalisayo kwele Yemen. Impi le yenza ukuba abantu behluleke ukuzidingela ukudla. Abantu bafika izigidi ezingamajumi amabili 20 million baphiwa ukudla zinhlanganiso ezijeneyo kwele Yemen. Ababili abafakele izijeziso zenoto mhlaka 20 Nkwenkwezi bakhokela amalucatsha e-Houthis ahlasela esabelweni seMaribu. UMohamed Abdi Al-Karim Al-Kamari ukhokela abahlasela endaweni le. Uncediswa nguYusuf Al-Madani obekhokela abalisana lohulumende kwezinye indawo. Esothula umbiko wokufakela ababili laba izijeziso zenoto, umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe olwe-State Department uthe kusobala ukuba sebefaka impilo yabantu abedlula izigidi engozini. UBlinken uthi okwenziwa ngabantu laba sokukhahlameza abantu abaningi kwele Yemen. Uthi kulabanye abantu asebefisa lokubaleka elizweni. Umfakelwa izijeziso lezi kutsho ukuthi yonke impahla yabo ekwele Melika lakwamanye amazwe izathathwa njalo kusavunyelwa ukuthi abantu badlelane labo. UBlinken uthi umhlaba wonke jikelele ufisa ukuthi kubekwe phansi izikhali kwele Yemen.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mutsuri ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri namuhla. Kubotshwe abanye phezu kwalesi sehlakalo. Kwanele Mthwakazi likhumbule, zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.